tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle sizokandaba siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhlaka 25 Mpalakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe indlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale iprize yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95.
Lamhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizakahamba kuphela kwabanye, so ngizakasekela imbhida ngikhaya, ngisenzela ukuthi babe bengakwazi nasemagosa ukuthi ngidlile kumbe hhayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamili Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kuviza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele itengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyangayidinga sibili impuphu ayitholakali ngale iprize yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95. Lapho ekhiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngokuningi, ibonakala nje bahlayana njengamesentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange-$20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu solule minyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyafuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake about $2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga ne-cash intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. amazwi yakhe asekelwe lilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule
usebenza khathalala okunjengakhona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo ngile qiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile elizabona okuzancedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho ngakho uthi ebantwini abaningi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sekudlulile lapha esidla inceqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla. Kodwa kungelani lobunzima bonke lobo elibhekane labo sithi khisimusi enhle. Ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa izimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe sithi ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo, kodwa kathesa likho idola. Olu suku lokudla izibiliboco, kunathwa kutshimbwa emulini ezitshineyo, abantu bejabulile. Edolobheni leGweru bekuyisiphithiphithi, abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi. Umdala usayi ngomunye wabo.
Lokho kungakayilungise lokho ngisekuseni nabhoda phakathi lapho into ziyadula. Sengingene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabambambambe ngishiye. Kweminye iminyaka ngiyayenga. Ukuqinile ukuzindiyana ngiya etroni kodwa athesi anyisileke
umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa
ngizakahamba kuphela kwabanye so ngizakaziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagosa ukuthi ngidlile kumbe hhayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo nabangane bathi okwalo nyaka kubi unkosazana Patience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla yena ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiya lazo ekhaya
sakabe sinisimele ngizibhathise bhasi mayibhasi yakhona iyadula okulu la mabhasi akhona kuphelile ukuthi ekhaya kugadeki saka senyamele ukuthi engxenye kusasa kuyasekuthiphile ngiyazithenga ngani ngingelanga inilanjomali senzele imali yokuthi ngithwale ngihambise ekhaya kade for gadisa impahla ukugade umuntu eyide kukelwakwe
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembudziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
ngithengisa ama-groceries asebenza amalanga wonke njengabothukela amafutha njengoba libona isepa amaflawa amatish izinto ezisebenza everyday sengizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina sizothanga nge-cash So ngazothi ngecase thula ukuthi phili ikho case iwe ngani iyadura.
Unkosazana Nonto Ntuli laye ke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimusi kodwa wamukela icash kuphela.
Lapha thina siyachiphisa kancane kule lamashop okudla okuningi sikuthenga eSouth Africa. Bese sizothengisa thina lapha sesithengisa ngebhondi sokuchipha lana amashop ngama-supermarket. Sina thengisa ngekhesi kuphela no-swipe no-eco case. Yeah, thina sizakho konke ukudla from everything ebathenga ngapha. Because that's kunje kusebenza siyaphila sike kuphila ngapha. Umsebenzi wethu khona la. So bangasithathela umsebenzi wethu ngalo lapha sikwazi siyasebenza ngapha.
Unkosazana Nonhlanhla Ndlovu laye udinga impahla ezijeneyo emgwaqweni.
Ngokuthengisa. Ngilapha manje ngakuba cash. Ngokuthi ngithenge ngifisile ukuthi ngithenge cash la.
Ikhisimusi yalonyaka kukhanya iyabe izipholele nje abantu balamba njalo abalamali yokuthenga ukudla ukujanquka lokugida kudliwa iningi labantu kukhanya lonyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru, ikamela lami ngu-Ezra Jesus Banda, ngisithi libele ikhisimusi elijukela.
Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi inkampani yamandla kagetsi e-Zesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi isiphathamandla esimqoka kulenkampani u-CEO umnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu, kuzabangela ukuthi iZesa yenelise ukusa amandla kagetsi kuZulu ezindlini. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele-South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho izolo. Umkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele-South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eCholocho. Iphephandaba le-Chronicle lithi imuli kamuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa umkamuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala, onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa. Balaleli iStudio 7 esakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi enu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga lekhisimusi kanje, asizweni okwenzakalayo.
Ndlela kwemakhaya, hey, ya ezifi selikhisimusi enhle thina abanye esihlala ngaphandle kwamazwanye ke siphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala njalo labo bejabule ngakhona okho abalakho. Siyabonga
salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyabonga ngokusikhulumisa ku-Studio 7. Hayi khefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami, ngoba akulasinkwa, akulampuphu, akulani, sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika. Kodwa ubunzima esilabo, silabazukulu, silabantwana, ukuthi siyabaphani asikwazi. Bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa yokuthi umphefumulo awukaphumi. Kodwa hayi, indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina engikhulumayo ngunasikhu ngisemperengwa.
Ngiyabingelela basakazi e-Studio 7. Mina ngu-Alfred Shoko, ngikhuluma ngisewange ngibingelela uAndile uTawanda uShalom lomama wabo lomngane wami othiwa nguBaraka Ngoma uMwembe uDube uJwako uJwaki lo Sithole umakhelwane wami Sithole Sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele lomama ekhaya le emalonga iCross Gate ngibingelele uJimi okobulawayo uMan Boy okobulawayo uLucky ohlala emaPA number 1 ngithi ibe nekhimuzi enhle lingalahli imbewu ngokufela eZimbabwe izabarayithi next year lathi kunje sabe sikholisa eZimbabwe ibe nekhimuzi enhle.
I'm going to go to the house.
Salibona ngisakazi ibizo lami uNdodana Ndlovu sesise ngihlala ngihlala enkayi esigabeni othiwa iGonye kwamanje seGoli lapha wonke ngithanda ukubungelela umama uMandaza uyakuthela phana eGonye ngibingelele umfowethu uSamlamuli ngibingelele uVusa uNamlamuli umalukazana wami ngibingelele labantu abami uSithwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngibuya lapha eGonye ngiyabonga umsakazi omhle mbonge nomthokazi mbonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihlupha nesizijabulisayo kuStudio 7. Ngiyabonga kakhulu umsakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphansi. Ithi mina sufikile Khisimusi. Akuzwayo isiyaluyalu yisiphithiphithi. Kuzwakala imidumi iphambana emoyeni izigi. Loba ngimubi ngubangconywana. Kungicazimulisa umlomo ngenkani. Kundisa inyama eningi futhi imbijo okuningi. Iminyaka edlule ngiphelelwe yimali. Ngizama ukujabulisa wena. Kuthi ngozilibandlela sengigalule esizimeni senhlupho. Ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni. Ngabe ngalele inhliziyo. Khisimusi langa elikhulu lokuzalwa komsindisi elokuvakatshela izihlobo labangane khefu elibuthelela umdeni kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana cetha lokugoqa abancane labadala ukuze imuli ibone ngelihlo linye phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe. Emasontweni khonzani ngedlabuzani. Esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila abantu bapontshela umoya wempilakahle ekana umoya wokuxolelana wona phela umoya kaKristu. Bathi Khisimusi ngunozipho kulilanga lokubonga lokuphana izipho ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka abanye kibo lithuba lokona lilanga lokugelekecele umenemene yithi Zulu ndlanamandla akho nabile khephu qaphile. Ngempela sufikile Khisimusi umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile sidla amafidlongo sichelekisile. Lo olifisela iKhisimusi emnandi njalo ephephileyo ngosemajawundeni kukhulekani moyo. Umnyaka ozayo athi ugcobeni uye muhle emhlabeni njengasezulwini akube kuhle lisale kuhle balandeli bomsakazo oloduma.
Salibonani mthakazi omuhle. Mina igama lami uMachayinduku
Ndandula ngihlala esigabeni seGwalupa. Lonyaka izitoro kwakungeneki, injabulo kayikho, izinto kazibambiki, into yonke iyadura, kusokudura la sibi sesawudu, into yayichipho kokugcina. Siyabonga. Alright, salibonani thokazi omuhle. Hayi kisi igama lami ngumdawini kisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Mayisibone ngani akusoze kuhambe kuhle abantu nakusoze kube lenjabulo enhle. Siyabonga. Selpani.
Salibonani, salibonani, salibonani mahlabe zulu, libingelelwa ngubhodloza uGreatest Panda, ubukhali bembazo, imbazo yakhona kwiNkosi uMzilikazi wesibili, ngithi mthakazi wonke kumagumba amane, nwele olude kini sizwe seNkosi uMzilikazi, ngithi halala ngosuku lweKhisimusi, ningakhohlwa lina komalisa esilobela ngithi kini philani ntamo yenkunzi, mnyaka omutsha olempumelelo. Gini long
Yamazi doche Atide Pachalu kutu Epino Yamazi doche Udimo Pachalu kutu Epope Yamazi doche Unomza
Tulopo no tamu makumanda
Tulopo no tamu
makumanda Tulopo no tamu makumanda
Tulopo no tamu
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumele ke amazwi yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Ye mnumzana Tori masakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye akusela ukuthi ilanga le Christmas lamhlanje kunjani khona ngapho edede?
Edede ilanga leli namhlanje hayi kaliko aliko mnandi because abantu balendlala. Aricazi. Mina njengesikhokheli ilanga leli abantu bakokhela ngabe ngachazeki lawo yabo ngachazeki so abantu abachazeki abantu balenjala abala kudla ukudla okukhona emashops kuyadula abantu abala mali imali zangkhona kade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezitate but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi kulamanye amashopu ayabengavumi i-ecocash abanye labo babelamanye balezinye inhlupho but ngabe sikhuluma isiqiniso ikhisimisi echiyeni lamanye ikhisimisi esiwajayeleyo.
Ye kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho liseduze le-game park alibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala.
Hayi akukho ukhuluma iqiniso vele hayi kakukho kade sikhangelele ukuthi bengazwela nje old age wophonga ukuthi hano lokhu sizakwenzela i-old age lazo indlovu zangu kona zicakile kule njara akulamanzi kuomile so even le nyama yangkona ukuthi kade ikhumbula ukuthi babalalele indlovu indlovu zicakile
kodwa kona emasimini kunjani bayalima abantu
emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu but kathesi sokuwomile inkomo ziyawa inkomo ziyafa indlala ikhona ngiyakutshela and to make matters worse abasocial welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni
manje nxa usithi badlalele endlaleni akula ngitsho ke abaphathisileyo ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla akula yini abaphiweyo kona ngapha
esigabeni sami ngathi lo nyaka ngathi babe lomnyama mbishana anzange ngibone lapho kukhanya ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga leli lekhisimusi ngingakwazi ngasho ukuhamba zusi yakho bohange khona ngale kungabakhulu amanye ama-organizations ngaba anika laba abadubekayo kula lapha nalaphayana okuthi kulaba abantwana abavele egoli kumbe abazukulu yibo singathi sibabonile beyethu lama-changanbeki but hhayi imizi eminingi vele kathesi sona ngikhuluma kuthuli vele kulothuli vele hhayi akula into e-right ngifuna ukutshela iqiniso indlala ikhona ayisiyokhisimusi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingela liyasheya khonoko manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho akula muntu lolutho
hayi siyabonga
but imengo hayi imengo ziyawa but anti uyakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right nokuthi uzwile imengo because akoze ukwanisa ukunatha amanzi imengo ezisikhona but hayi indlala isigambe ukhuluma iqiniso hayi indlala ikhona
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu umnumzana siyazi ukuthi into ziwomile kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhlele emoli
hayi ngibonge kakhulu uChris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas hayi veni usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule
hayi sibongile mnumzana
okay
ngisola bathi mina ngingumzwangendaba ngaze ngigide kanjani ngihlabele kanjani ngiyenzeni bayangisola ingoma kamaji umajayivana esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ye igama lami nguChris Gande ngiyalifisela ikhisimusi enhle hhayi ngiyaza isiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hhayi into kazihambi kahle hhayi siyabonga asidibaneni njalo kusasa.